Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 30. Namhlanje kungomvulo mhlaka 30 kuMpandula 2024 yimi uSthandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Now uthenga ngecash uthwele i-US dollar cash imtengo yakho elinganele sobathola umuntu ekuthi ukuthi lolu-US dollar kodwa nxa ufuna ukuswayipha bayakutshela ukuthi mhlawumbe ufinaba i-$7.
Izakhamizi zikhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla kulandela inyathelo elithethwe nguhulumende elokwehlisa isisindo salo semali yelizwe yezikhe.
Udaba lolu liyasethusa kakhulu kusenza sibona ngani hlezi sisengozini. Nxa sikhangele impilo njengesibhedlela esikhulu bekuyindawo lapho esiphephela khona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sebethumele amazwi enduduzo kumndeni kaMui uSelonaro owayengumgcinisihlalo wekhomishini ebona ngokuxolelana. Ubotshwa kwesibili usolwa ozenza udokotela obesephenduke empilo hospital elezigulane zokuzibazela. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Izakhamizi zikhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla kulandela inyathelo elithethwe nguhulumende elokwehlisa isisindo semali yelizwe yezikhi ngamachumi amane ekhulwini kudola leMelika. Ingcwethi yezithi kubangele ukuwa kwamandla ayo. Ibhanga lesizwe leReserve Bank of Zimbabwe ngolesihlanu lithe imali yezikhi isilamandla amadola edlula kancinyane yangamachumi amabili lane 24.3 isuka phose kuchumilane 13.9 nxa iqathaniswa ledola leMelika. Ukuze sizwe okunenge okwenzakala ngalolu daba sixoxele umnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe engumsekeli kamgcinisihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Lokhu kwehlise isindo seZimbabwe Gold imali yakuleli lizwe. Izinto eziningi ezitolo sezikhanse phose zagoqwa kabili. Ngezinye indlela intengo kathithenga ngayo sesingathi sikhwele ngesigaba sekabili multiply by 2. Nxa kade ulutho luyi-20 zigi kathesele kubo-40 kusiya kubo-50 zigi. So ngezinye indlela sokuke lokugugudeka kwezimali zabantu babengabe bezilondolozile mhlawumbe emabhanga mhlawumbe emafonini ko-ecocash lako-1 month. So khonokhana sokwenza ukuthi abantu basale bekhathazekile kakhulu ngenxa yokuthi abanye kade belesifiso sokuthi benze ulutho ngemali ethize ngoba isihlala isikhathi eside izunguzeka ngeduze kodwa ingadluli ivalwe kwangako. Kodwa okwenzakeleyo-ke ngolwesihlanu ukuthi kwathiya abantu abaningi izimali zabo seziyafuliwe zivile ukuthi umuntu ngakatele-1,000
kwenzakalani kakhulu ezitolo lapho labo abaledola leMelika yiba lokhe bethenga ngendlela ade befuna ukuthenga ngayo.
Kathesi okokusenzakala ukuthi kukabili nxa ufuna ukuthenga usebenzisa i-zig siyakunazela ukuthi vele intengo sikhwelile vele nxa ufuna ukuthenga usebenzisa i-US dollar kule ntengo ezimbili esizinanzelelayo. Eyakuqala nxa uthenga ngecash uthwele i-US dollar cash intengo yakhona inganele sobathola umuntu esithi ukuthi lolu-US dollar kodwa nxa ufuna ukuswayipha bayakutshela ukuthi mhlawumbe uswayipha i-US dollar isinaba i-$7. Okunye sokwenzakele ukuthi ngenxa yokuthi izigi leli yimali okumele abantu bathengise ngayo lezitolo, yimali okumele uhulumende athi kubona abantu kumele bathengise ngayo, asebekwenza kathesi abanini bezitolo sebekhweza intengo nge-US dollar ukwenzela ukuthi nxa sebeguqulela kuzigi ngale imali leli ibe layo ibe yimali ephezulu. Njengokuthi nxa kathesi irethi i-rafi 25 emashop amaningi 24.something, so nxa umuntu efuna ukuthi intengo yakhe ibe phezulu ulutho ngade luthengisa nge-$10 uza lukhweza mebhathi $12 kwenza ukuthi nxa i-convert ama-official rate umnike more money than 206 or 240 kade ngayithola. So labo sebesenza njalo ngoba uthi abasathimbi ukuthi bazaceliswa iphisa abantu okuzakhulunywa ngemantendiwini okuzakhulunywa ngempelaziwini njengoba bayajuma abantu baphonga ukuthi imali isiguqukile wayelisa umuntu yabe sibhadalise ngemali ezitshela ukuthi zihamba kuyoda ngayo but sikuthi isindo sawo sesiyafukile ngafuka noma amazowe elidoli bathengiswa ngabo $3.50 bathena bethengiswa ngabo $7 kuzokuthi ngamlona zoswayipa ngebig equivalent afika aswayipe imali ethe gaga kuzola xa iluze ivala umntwana asale ethizeni ivale yasebija.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezomnotho engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sebethumele amazwi enduduzo kumdeni kaMuyi uSelonare owayengumgcinisihlalo wecommission ebona ngokuxolelana elizweni eNational Peace and Reconciliation Commission. Bathi uNare yena owake waba ngumahluleli wenkantolo udlale indima enkulu ekuqhubeni uhlelo lokuletha ukuxolelana elizweni. Wophophele kwele South Africa ngomgqibelo. Wakhethwa ukuba ngumgcini sihlalo wekhomishini le ngo-2018, ngumongameli Mnangagwa njalo uchiye isikhundla lesinyakenye sesiyaphumula. Ikhomishini yakhe yaphatha indaba eziningi ezihlupha elizweni ezigoqela eyombhuqazwe wegugurawundi. Emazwini akhe induduzo awethule lamhla, umongameli Mnangagwa uthe uNare wasebenza ngokuzimisela okukhulu. Abalwela amalungelo oluntu labo bathi ilizwe lilahlekelwe. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umnumzana Hussein Sibanda yena othi uNare kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Silusizi ngokwedlula kukababa uretired Justice uNare. Siyakhumbula ukuba ukuqalisa kwe-NPRC waletha ubukhokheli obabu busenza ukuba kube lula kulabo ababengekho kukhomishin abanjengamabandla abanjenge-civic society ukuba basebenze le-NPRC, National Reconciliation Commission, ukwenzela ukuthi kubunjwe esingathi khona amaqembu abantu abangabe belungisa besebenzela ukuthula ezigabeni ezehlukeneyo. Wakuqinisa lokhu kakhulu ngenxa yokuthi wananzelela ukuba wayevele sokulo msebenzi osetshenzwa ngamabandla. Sasilama local peace committee ayivele khona, sasile msebenzi eminingi eyokwakha ukuthula okwayivele kukhona. Yena ke wafika kazange afika kudilize lokho, wafika wasingenisa sabalathi ingxenye sasebenza le-NPRC. Njalo enye into eqakathekileyo, ubaba uNare waba yingxenye yobukhokheli obathi indaba le gugurawundi kayibe mqoka ukuzilungiswe ngenxa yokuthi kuyingxenye yokwakha kwesizwe seZimbabwe ukuze abantu baxolelane bakwanise ukuthi basebenzelane kuhle. Ngakho wasebenza kakhulu kuleyo ndaba engathi mina wafaka isisekelo. Nxa kusenzakala bekumele ilizwe leZimbabwe limnanzelele ubaba uNare ngomsebenzi lo awenzileyo. Mbona uqakathekile ngenxa yokuthi nguye waba nguchelimana wokuqala we-National Peace and Reconciliation Commission. Ngakho bembona kudingakala ukuthi ilizwe limnanzelele ngalo msebenzi awenzayo. Kube yinto esingasiqhenya ngayo njengamaZimbabweans ukuba nangomunye wethu usebenze nzima ukuphakamisa lo msebenzi. Ngakho kuyadingakala ukuba ngabe ilizwe liyakunanzelela ukuba ubaba uNare wasebenza, njalo ke aphiwe ke isinanzelelo esifaneleyo esingamenza ukuba simphakamise njengomuntu owayesebenzela ukuthula lapha eZimbabwe.
Lifuna ananzwe njani ubaba uNare? Uhulumende kumele enzeni? Amuphe inhlonipho bani?
Bungabe kulungile ukuba engxenye bemenze. Sasibona isicoco sokuba ngama-national hero, bembona uba uNare falls into that category ngomsebenzi awenzileyo.
Lo mnumzana Hussein Sibanda wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Inhlanganiso ezilela amalungelo oluntu kwele South Africa sezethule isixwayiso zesithi sekungaqhamuka udlakela lwezenophobia kwele South Africa loba nini lobangelwa zindlela ezisetshenziswa nguhulumende womanyano ukuzingela lokubopha abaswe. Uthuso Khumalo sithulela lolu daba ngugcweleyo esejohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo omphakathi lezi zithi indlela uhulumende ozingela ngayo abokuza abangela maphepha isivuse ukutshotshozela okukhulu enhlelweni zokuxhumana ku-intanethi okuyinto engabangela ukuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia. Ebulenjini be-intanethi kugcwele abokuza laba bebaleka, abanye becatshe ephahleni, abanye beqhunqa izililo bephoselwa emoteni zamapholisa sebefakwe izankosi. Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Cleopatra Buthelezi uthi kungani kulohlelo olufihliweyo lokwenqabela abokuza ukuphuma phandle.
Abantu kahle kahle abasakwazi ukuphila freely, abasakwazi ukuhamba freely, akwenzeki lutho nje freely, and bavalelekile, abanye abakwazi ukuya emsebenzini, abanye bahleli phandle on the street with abantwana.
Isizalwane seZimbabwe njalo engumqondisi enhlanganisweni ye-Women in Diaspora Association, unkosazana Vuyani Hlazo, uthi izenzo zikahulumende lezi seziphehle inzondo engadala umonakalo omkhulu.
Indlela okwenzeka ngayo ungathi into yakhona isile nzondo yagcina iyenza kungabi ukuthi kuqondiswa abantu ukuthi babe namaphepha okuyenzelwa ukuthi abantu basebenze ezindaweni be-legal, which is okay, but inkinga esinayo ukuthi kuyenza abantu imajority abayibo ama-voters alekhaya basizonde obazonde ama-foreign nationals.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Inches asithi
i-department ye-immigration kumele ibe ne-improvisions zokuthi noma umuntu angaphakathi kweleli lizwe ahambe ku-home affairs ayo extend amalanga ayenze noma yini ukuthi sibe nabantu aregistriwe singaphakathi kweleli.
Unkosikazi Sharon Ekambarami oyenhlanganiso ye-Lawyers for Human Rights amagqwetha ezamalungelo abuye njalo asebenze le-Kopanang Africa Against Xenophobia elwisa umkhuba we-xenophobia uthi inhlelo zikahulumende lezi sezenze kwabonakala sengathi bonke abantu bokuza izigange. Olwela amalungelo wakwele South Africa umnumzana Siphiwe Mbatha uthi usizi ukuthi sekusenziwa sengathi abokuza akulanto enhle abayenzayo.
For example, uma ubheka kumalokishi wethu kunama-shop abantu baseSomalia, Ethiopia, abaphuma ngaphandle kwe-South Africa. For example, angisagibeli ukuya edrobheni, angisagibeli, angisayi e-mall la ngithenga khona kungqoba nkulu o-Pick n Pay, ko-Shoprite, sengithenga kubo la ngamanana phansi. Ngiyakwazi ukuthi ndangaphathi kevingi okwengana kwenyanga ngingenamali ngikolodise, but angikwazi ukuya e-Pick n Pay or e-Checkers or e-Shoprite ngiyokolodise.
Kodwa-ke umsekeli kampathi Ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Njabulo Nzuza utshele iPhalamende ukuthi abanxwanelanga abantu bokuza kodwa balwisa ukwephulwa komthetho okungena elizweni.
The only issue that we have to deal with
asihlosanga ukuvimba ukungena kwabantu elizweni ngoba vele abantu bazahlala bengena bephuma. Esikwenzayo ukwenqabela ukungena kwabantu elizweni ngokungekho emthethweni.
Systems are meant to do exactly that.
Kodwa inhlanganiso zamalungelo oluntu zithi uhlupho lolu luzaqedwa kuphela ikupha abokuza laba amaphepha okuba selizweni ngokusemthethweni. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UNaim Qassem omunye wabakhokheli beHezbollah kwele-Lebanon uthi bazaqhubekela belwisana lele-Israyeli kulandela ukubulawa kukaHassan Nasrallah libutho le-Israyeli ngolwesihlanu. Ele-Israyeli lihlasela njalo kwele-Yemen lapho elithi lilwisana lamaHouthi elithi baphosela amabhomba elizweni labo nelwandle okuhamba khona imikhumbi yakwamanye amazwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abantu abangamachumi phose amabili 17 badutshulwe bafakwele South Africa ezindlini ezimbili emaphandleni esabelweni se-Eastern Cape ngolwesihlanu. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba abantu laba badutshulwe bezihlalele ezindlini zabo. Amapholisa athi asahlolisisa lolu daba. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Weziphathelane leMelika abezindaba beAssociated Press babika ukuba abantu abedlula ikhulu i-112 babulewe lizulu lesikhukhula iHurricane Helene eFlorida, North Carolina, South Carolina, Georgia lezinye izabelo. Kubikwa ukuba abaningi badingwa ngabahlenga abantu labo abahlongothi lukahulumende olwe-Federal Emergency Management Agency kumbe iFEMA kulabanye njalo abangelamlilo wamagesi. Umongameli Joe Biden namhla wethule umbiko othi bazama ngamandla wonke ukuhlenga abantu abalokhe bephakathi kwamanzi amaningi njalo bazadingela ukudla bonke ababhekane lomonakalo lolunye usizo. Kulabadabuka eZimbabwe abathi izulu leli libachiye bengelamlilo wamagesi. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Chaka Chabalala ohlala eGreenfield eSouth Carolina.
Ukase ngebest day angithi belinetha plan vele isitom sakafika ukase kwanethi imvula yena umoya yathi oyosihluphulela it was too powerful so bekulomoya onzima lahle isihlahla amagesi kuwile intambo zasemgwaqweni isihlahla ziwele phezulu lokhu zilenga yenta entambeni zamagesi.
Singathi amanzi-ke alizange abantu begalule khona?
Cha, amanzi ebengekho that much but izulu beliningi but akugalula brosa not awekho amoshakalanga kakhulu. I-problem igesi.
So manje lizangathi sikungela magesi?
Ndoda, lokho sihleli sesingethursday akula gesi siyazi igesi. Lokho silunguza sivula amawindi, silokho silunguza phandle. The way only way ukudla sidla sipheka phandle ngenkuni khokhwana kwekhaya.
Kuzima kanganani khonoko ijabalala?
Andoda, kuzima. Ngize ngipheke ipapa lana elokhuzana ku-grill iso.
So singathi nxa sikhangela sibili izulu leli belingesabeki yini nxa likhangela khonapho ngokuna kwakhona?
Bekusesabeka. Ya, umoya.
Singathi
amanzi.
Lokhu wazalwa vele uzakubone lokho.
Hayi, bathi bona abakwaziyo bathi kunenye kuthiwa uhugo bathi lokhu phezulu kwahugo.
Kutho ukuthi bekunzima sibili kakhulu.
Yakhona.
Singathi-ke abanye babone ngani bekuyi-tornado enkulu echaye edlulisa 250 miles isuka eFlorida. Kambe ukuthi umoya kade ukhona kungabe kuveza khonokho?
Yes, that iqiniso. Isihlahla ziwile. Ilokho ama-shingles lapha ezindlini zethu kuphefukile. Irofu zikholapsile. Even la ngikhola we have to redo ilokhu zana irofu.
Singathi vele uphahla lwendlu lubhidlikile sibi?
Yes, yes.
Izikolo-ke zivuliwe kumbe zivaliwe?
Hayi, zingavulwa njani njengoba baqeda ukuthekisela nje manje bathi bona they will assess again on Wednesday ngoba anti abantu abanamagesi akuna-intanethi akunalutho so isikolo anti naso silamagesi. Sami lapha kunzima sithole nzima sivuye ekuseni nemsebenzi asihambi ngoba kunamagesi.
Lo ngumnumzana Chaka Chabalala odabuka eZimbabwe ohlala eGreenfield eSouth Carolina obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Kwezempila kahle, odokotela bathi kumele abantu beqaphele umkhuhlane wobhova osubulele ababili kobulawayo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ophethe uhlangothi olubona ngezempilakahle edolobheni leli udokotela Edwin Mzingwane uthi ababulewe umkhuhlane lo ngabadabuka echolotsho abaphuze ukuyadinga uncedo ezibhedlela. Uthi kumele abantu baqaphele umkhuhlane lo.
Umuntu lakho ukutshisa umzimba angathi uyavimba nakancinyane athwale nzima ukuginya abe segxoza indenda kakhulu ngenxa yalokho kwehluleka ukuginya amathe abe ngasenelisi ukuwaginya lokungafuni ukwesaba amanzi kumbe ukuzwa ubuhlungu nxa ethe wabona amanzi wazama ukunatha amanzi lapho-ke kuyabe sekusekugcineni ungabona umuntu esesiba lezibonakaliso zomkhuhlane kukalutshwane ukuthi asile. Ngakho-ke siyakhuthaza uzulu ukuthi okokuqala kasihlabiseni izinja zethu thina esifuya izinja bese kuthi labo abazakuthi babe lomnyama wokulunywa izinja kasitshetsheni siye kwabezempila kahle siyebona ukuthi sihlatshwa amajekiseni okuvikela lo mkhuhlane wobhova.
Udokotela Mzingwane uthi kuqakathekile ukuhlabisa inyamazana ezingaba lo mkhuhlane wobhova. Izibonakaliso zomkhuhlane wobhova zibalisa ukutshisa komzimba okungathi umuntu ubanjwa lufuba, ukwehluleka ukuginya, ukugxoza indenda, ukwesaba amanzi lokunye. Udokotela wezinyamazana uthi Nobonga Chemajo uthi kulesikhathi okumele kuhlatshwe izinja amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane wobhova.
Kusetshenziswa amajekiseni ahlukeneyo ukuvikela inja kumkhuhlane wobhova. Inja ihlatshwa ile nyanga ezintathu izelwe, iphinde ihlatshwe ilezi zithupha isiyagalolune kanye lenyanga ezilitshumi lambili. Ngemva kwalokhu ngomnyango omnyaka kumele ihlatshwe ngeqhisi ukuze ihlale ivikelekile.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Alex Grusen uthi izinja zakhe zihlala zivikelwe kumkhuhlane wobhova.
Ndinezami ngiyazihlabisa but ngizihlabisa kovethi ndovethi wam ngoyobulala izinto zami ngoyo wezelapha ndiphende ukuthi zihamba njani, but kumele uzihlatshwe umkhuhlane wakho nozima ntoba engakuvukela zuhambile nje. It's the right thing to do. Hlaba njengabantwana benhlaba nezinja hlaba umkhuhlane asilasikhathi sasanje.
Uphenyo olwenziwe lonyaka yi-On the Deathspot Journal of Veterinary Research luveza ukuba abantu abedlula amakhulu amane babulawa lubhova minyaka yonke eZimbabwe. Inhlanganiso yezempilakahle eye-World Health Organization ithi abantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi ayisithupha 59,000 babulawa ngumkhuhlane wobhova emhlabeni wonke jikelele ngomnyaka.
Kudaba olunye olwezempilakahle, umsolwa obotshwe ngeviki edluleyo wamiswa enkantolo esetheswa umlandu wokwelapha izigulane ezenza udokotela esibhedlela sempilo, kodwa yena engafundelanga lomsebenzi. Umnumzana Taurai Prosper Vanuva Wone ubotshwe njalo ngemva kokutholakala esibhedlela lesilamuhla. Ekubotshweni kwakhe ngeviki edluleyo, umnumzana Vanuva Wone ozibiza njalo ngoProsper Mpofu wakhululwa ngemali yesibambiso i-bail. Ukubotshwa kwakhe namhla ngemva kokutholakala esibhedlela sinye kwenzakala ngesikhathi amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights eselobele isibhedlela sempilo emela inhlanganiso yezakhamizi esithi isibhedlela lesi kumele sithathe amanyathelo okuvikela odokotela bamanga. Sixoxele sikhulumeli seBulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Permanent Ngoma.
Njenge zakhamizi zakoBulawayo udaba lolu liyasethusa kakhulu, kusenza sibona ngani hlezi sisengozini. Nxa sikhangele impilo njengesibhedlela esikhulu bekuyindawo lapho esiphela khona, lapho singezwa kuhle khona, kodwa nangalolu daba kusenza sibe le mbuzo eminingi kakhulu ukuba nabangakodokotela abakhonapho abapretendayo abangekho emthethweni, and sesesabela izimpilo zethu ukubana sisafe kanganani nxa sikhangelwa ngabantu abangafundelanga ukuba ngodokotela.
Isibhedlela kahle kahle mhlawumbe lo hulumende ungathi kuyini iwapha amanyathelo abamele bawathathe ukuze kwenqatshelwe izehlakalo ezinje?
Bona uqakathekile ukuthi isibhedlela sibe lama identification cards for staff sabo, nyananzelela ukuthi impilo yesi sibhedlela sikhulu. Kodwa na I think it will be easier nxa kulama lezi thupha ezibonisayo ukuthi lo muntu ngudokotela, lo muntu ngunesi oqhatshwe isibhedlela, because hayi indaba leyi njengezakhamizi ayisiphathanga kuhle kakhulu kakhulu.
Lo ngunkosikazi Permanent Ngoma, isikhulumeli senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sixoxe njalo legqwetha elimela inhlanganiso le ungunkosikazi Priska Dube.
Ukuzwa kuthiwa kulo dokotela
ongasidokotela but owamadlwane okhona phana osebenzela khona phana kusikhahlameze kakhulu ngoba sikhangele thina ukuthi i-right to health ilungelo lezempilakahle ngendlela elibekwe ngayo kusisekelo sombuso u-section 76 liyileliyana ilungelo esithi it's an overarching right ilungelo elenza umuntu ekwanise ukukholisa amanye amalungelo ngoba nxa umuntu engelampilakahle amanye amalungelo asuka engafezeki
njengenhlanganiso ekhangele ilungelo loluntu eZimbabwe umnyaka odlulileyo kumbe singathi from 2022 umnyaka odlulileyo lalonyaka sizuze ukukhonona kwabantu abambalwa ngendlela abaphatheke ngayo ezibhedlela esithi thina ngama complaints about the general lack of adequate service or increasing negligence ngendlela abaphathwa ngayo sibona ngani kuyangenelana lendaba inaleyo yokuba lama fake doctors or fake medical practitioners of some sort ezindaweni lapho kungamelanga bebe khona bese besebenzelana lozulu ngendlela engayisiyo okumele ukuthi umuntu afundile waqeqetsha ezikolweni zabe impila kahle angaziphatha ngayo
lo ngonkosikazi Priska Dube igqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights njalo umela inhlanganiso yabahlali bebulawayo eBulawayo Progressive Residents Association Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi ngalolu daba. Soku isikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli be Studio 7 elisithulela elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7 ninjani? Mina isikhalo sami Studio 7 bekungeso ukuthi ngifisa ukuthi mangabe sokuzovothelwa ukhetho luka 2028. Nanoma kungabe kuthiwa iyona leyo zanu yakhona iwinile. Ngoba vele siyazi ukuthi siyavota siyenze yonke into siyenze kodwa ke esikhathini esiningi uvame ukuyina yona. Besintshele phela uhlobo. Befake umuntu okhuluma ulimi lwesiNdebele or ulimi lwesiVenda. Hayi ukuthi belo befake umhlobo wamashona kuphela. Lokho bekuyisicelo sami Studio 7. Ngoba kunje thina asikhulumi isishona but masihambe ezindaweni nje la. Sibe sithatha ukuthi hayi vele singamashona uma wathi ngibezimbabwe kushuthi ishona ngoba bazi ukuthi eZimbabwe kukhulunywa ishona kuphela ngoba selokho kwathiwa upresident ngoba vele uMgabe watshala isikhathi esiningi ngoba selokho kwathathwa uZibuse uMgabe waba upresident uzowakhishwa sekhishwa ngamasosha ngo-2018 bekulokhu kuye upresident and ekhuluma isishona so ukuze bebonise ukuthi hayi eZimbabwe cha akhulunywa isishona kuphela kukhulunywa zonke indimi kunendimi eziningi ezikhula lapha eZimbabwe abazama ukufaka umVenda okanye umNdebele noma umSuthu noma umTonga noma uphumhlo
Salibonani balaleli, salibonani nisebenzi yeStudio 7. Bazalwane bami lapha eZimbabwe sivele sizahlupheka ngoba amakhampani aphiwa amandla ngumgabe ukuthi amakhampani azibuke. So sizabe siloko sixabana lo mnanga kagwanga into angayenziyo, amakhampani bayenza abakufunayo. Nxa sebefika njengabantu bezinwa bale ngozi enkulu. Sathi kwelinda ngasikhuluma ngamanzi sisemasimini, owayephethe ngaleso sikhathi wasitela ukuthi amanzi noma egeleze emgwaqweni ngawezinwa, amanzi wonke asemhlabeni ngawezinwa. Abantu bayakhipha izimali zabo begebha amanzi abo izini yabo sifuna ukuba challenge ngalawo manzi ngenxa yokuthi yona iyazibusa futhi iyakwazi ukuthi umuntu ophila eZimbabwe kalawo ofisi yokuyakhuluma indaba zakhe nxa sezimhlupha
Studio 7 salibonani lonke kuzindawo ngezindawo hayi thina siphilile mina ngilesikhalo kakhulu kubaphathi esigabeni saselupani elusuluwadi endaweni yasengcono village Churudungu lasemabhonobono indawo lezi zindawo ezingela network akula network sithwele nzima abazali ukuthi sikhulume labo emakhaya thina njengathi sisemazweni sokunzima ukuthi sikhulume labazali besicela ukuthi uhulumende eke ngenele kuliyana ndawo kukhanye bakithi kithi kumnyama isigaba sakithi sisalele kakhulu
siyabonga olivalelisayo yimi usithandekile mhla
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.